3 kuMabasa 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje uMongameli Emerson Mnangagwa wazise ibandla lakhe leZANU-PF namhla ePerth ukuthi uMongameli Uhuru Kenyatta weKenya akasabuyi eZimbabwe ukuba umhlonitshwa emkhosini wokuthengiselana weZITF wobulawayo ngenxa yokubhubha kukalo owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Mwai Kibaki izolo. Inhlanganiso ebona ngokubalwa kwabantu eZimstats ithi ikhuthaza abantu ukuthi bephathisane labaqhuba lomsebenzi ngokuphendula imibuzo ngobuqotho ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba zabo ngolwazi azaluthola.
Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengatsha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlala kahle yabantu.
Ezinye izakhamizi zeMatopo eMathebeleland South zibikwa zehlulekile ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi imitshina esetshenziswayo kulolu hlelo ayenelisi ukuthatha imifanekiso yeminwe yabo, ama-fingerprints, ngemva kwesimo sayo nxa besanda ukugola amacimbi.
Iminwe yomuntu ogole amacimbi kumbe obamba izimento kumbe olimeleyo ezandleni zakhe isetshenzwa nzima. So umtshina lwana uyasensa khonuphiyana, akutsho ukuthi umuntu akasarejisti.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Ibandla leZANU-PF liqhube umkhosi wokuthakazelela ukunqoba kwalo kukhetho lwama-by-elections e-Epworth namuhla, lapho umkhokheli walo uMongameli Emerson Mnangagwa azise abasekeli bakhe ukuthi uMongameli Uhuru Kenyatta weKenya kaseyikubuya eZimbabwe ukuba ngumhlonitshwa emkhosini wokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair wobulawayo ngenxa yokubhubha kukalo owayengumongameli walelo lizwe uMnumzana Mwai Kibaki izolo. Uphinde wathi isifiso sokuthi indawo le ePerth ibe lidolobho sizafezeka ngoba umphathintambo kahulumende obona ngalokho engowebandla leZANU-PF uMongameli Mnangagwa uthe bazagcwalisa izithembiso abazethulela abantu phambilini kokhetho ezokuthi bephiwe incwadi ezikhomba ukuthi sebengabanini bezindlu zabo, ama-title deeds alotshwe ngemitshina yakulezi insuku ukwenzela ukuthi engaphazamiseki. Wengeze wathi uzavakatshela izigaba zonke zelizwe lapho ibandla lakhe elanqoba khona kukhetho olwedluleyo. Ugcizelele ukuthi osomabhizimusi abaficakala betshintsha imali yakwamanye amazwe ngesisindo esingekho emthethweni bazajeziswa. UMongameli Mnangagwa uthe kuyathokozisa ukuthi ibandla lakhe lithethe zonke izigaba zalo kukhetho olwedluleyo laphinda lathathela lebandla le-Citizens Coalition for Change ezimbili. Wodwa ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla le-CCC uMnumzana Zenzo Nkomo uthi ibandla leZANU-PF alikho isimeni sokunqoba kukhetho oluzayo njalo ibandla eliphikisayo lalo lanqoba kukhetho lwama-by-elections.
Izalwana zeZimbabwe ezizinzela eSouth Africa sebeqala ukuhambisa impahla zabo emakhaya. Baningi nje noma ukhuluma nabo la asebevele indlela sezibheke ekhaya. Wonke lawa uma sibabuka kuzoba ngamavoti azaya kumaqembu aphikisayo ikakhulu iqembu elinjengayi-CCC. Yikho ngithi mina amathuba ayo iZANU ukuthi luwine ukhetho. Mina la engikhona kulesi situlo engihleli kiso angiluboni lugqame ngaleyo ndlela ukuthi singethuka kakhulu. Kodwa ke welukhetho lukhetho.
Ngokubona kwakho iziphi impawu ezitshengisa ukuthi ibandla le-CCC mhlawumbe lalo lingenza ngcono?
Phela msakazi, okunye uzakhumbula ukuthi sibuya kuma-by elections. Uma ngabe kuwukuthi iZANU isesigabeni sokuthi inganqoba ngamalengiso okhethweni, ngabe siyibone kuma-constituencies la semadolobheni siyingene ngamandla. Kodwa sibonile ukuthi CCC iseseyiphathi entsha kangaka kodwa iye yanqoba kakhulu kundawo zayo vele la ekade inamandla khona. lokho kusathembisa ukuthi uma kuyukuthi emakhaya ingenza njengokubana yenzile emadrobheni. Futhi sizakhumbula ukuthi ngokhetho luka 2018 iMDC Alliance yaba nama double candidate endaweni ezinye eziningi la esaluza khona. Ake ngithathe nje isibonelo eMathabeleland North. Kungasiyo into yama double candidate nokuhlukana okwaba khona kweMDC. Inkayi zombili ngabe sazwina, iLupane zombili ngabe sazwina, mhlawumbe nenye iTholotsho. So lokho kuyasinikeza ukuthi uma engasekho la akade usilimaza khona emandleni, angiboni izano isiba sesimeni sokuluwina ngendlela bona bacabanga ngayo ukhetho.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo incwethi ecubungula ezombusazwe, njalo elilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelayo ese-Johannesburg kwele South Africa. Inhlanganiso ebona ngokubalwa kwabantu ethaza abantu ukuthi bephathisane labaqhuba lomsebenzi ngokuphendula imibuzo ngobuqotho ukwenzela ukuthi uhulumende enelise ukuthuthukisa izigaba zabo. Ngolwazi azaluthola umqondisi wezimstats esigabeni seMathabeleland North, umnumzana Nathan Chikanya, uchasisa ukunenga lolu hlelo kwingxoxo le-Studio 7.
Kilolu hlelo sikhangele ukuphendula imibuzo ezanika uhulumende lengqatha ezizimelele zodwa ukwazi ukuhlela izinqumo eziphathelane lomnotho, impumelelo nenhlala kahle yabantu. Abantu bethu esilabo eMathabeleland North Province abahamba bebuza le imibuzo bazabe bethwele izithupha kanti begqoke lezembatho ezibhaliweyo ezibhalwe ngesensus 2022 zafanekiswa lembala yabantu. Abantu bezisensus abahamba bebala bengangayenelisi ukufinyelela yonke imizi lazo zonke izindlu masikhangela abasemadolobheni ngosuku lomhla ka 21 April, okutsho khona ukuthi sebengafika phakathi kwesikhathi kusukisela mhla ka 21 kusiyafika kumhla ka 30 April. Bengafika lapho bazobe bebuza ukuthi mhla ka 20 kuzavuka kumhla ka 21 abalala lapha ngobani. Sicela uZulu ekhululeke ebanike amabizo alabo bantu.
Umnumzana Chikanya uphinde wachasisa ngembuzo abantu abangayikhangilela, njalo ugcizelele ukuthi impendulo yabantu yimfihlo.
Imbuzo eyabibuzwa lapho ingahambelana nginike imizekeliso lokuthi umuntu ufunde okunganani, ufunde wagcina kuliphi izinga, uleminyaka emingaki, uphila njani, kungabe kukhona yini ukugogeka aphila lakho, lokuthi abantu bahlala ezindaweni ezinjani, ukubona ukuthi bahleli njani ezindlini, bengabe behlele ukuthi baminyene kakhulu kudingeka ukuthi uhulumende encedise, kumbe bengabe bahleli kuhle, kumbe bahleli bebalutshwana lutshwana ngandlu ngandlu. Konke lokho kuzaphuma kuhlanganela lempila kahle ngokutholakala kwamanzi, ukutholakala kombane lamagetsi, lokutholakala ukuthi wona lawo manzi atholakala ngemva kwesikhathi esinganani, kungabe kulomthombo ngekhaya, kungabe kulempompi ngekhaya, kumbe kumele ehambe kukha esiboraneni sikhathana kangakanani, kumthatha isikhathi esinganani ukuthi ephenduke lawo manzi. Yimbuzo iphathelane lokuphila kuhle kwabantu leyi. Leyo mbuzo iyabe iphendula imbuzo encedisa ukuthi uhulumende nxa ekhangela inhlelo zeMathabeleland North Province ekwazi ukuthi uhlela njani. Le mbuzo iyabe ibuzwa impendulo zakhona ziyimfihlo, kukanti labo balawo umlando ukuthi begcine impendulo abazithole ebantwini ziyimfihlo. Kulicala elikhulu kakhulu ukuthi lo ohambe wayabuza ethole ulwazi ngabantu ebese siyalukhuluma ngaphandle akuvunyelwa. Lanxa sesiqedile ukubala sokuyenziwe esithi khona ngama report sokukhulunywa ngolwazi olutholakale ehlelweni lesensus, kuzakhulunywa ngeke nginike umzekeliso kungakhulunywa ngokuthi esabeleni semathebheleni North bangaki abantu abangomama, bangaki abantu abangobaba, bangaki abantwana, bangaki abantu abadala. Akungeke kutsho ukuthi hayi usibani bani ufunde wagcina kuleli zinga, hathi kodwa kuyathi ukuthi abantu iningi elingaka silithole ukuthi lifunde lagcina kuleli zinga. Kutsho ukuthi luhlelo olubaluleke kakhulu njengoba lisizwa balaleli, luhlelo olubaluleke kakhulu okumele siphatheke sonke sincedisana lalabo ababalayo. Lolu uhlelo ngalesi sikhathi luqhutshwa ngabantu abangafika 2,207 esabelweni semathebheleni North.
Lowo umnumzana Nathan Chikanya, umqondisi wezemstadi esigabeni semathebheleni North, obekhuluma ecingweni le-Studio 7. Ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho yeZimbabwe Electoral Commission ithi kufanele abalelungelo lokuvota bethathe leli thuba ukubhalisa kuhlelo olusaqhubeka nxa bangakenzi lokho, njengoba le ofisi kamsitheli silanda abantu ezigabeni zabo ukuthi bethathe incwadi abakade bengelazo ezigoqela izithupha, okuyikho obekusenqabela iningi ukuthi libhalise. Okuningi ngalolu daba asikuzweni kungxoxo esiqhubele unkosikazi Sithembiso Khuphe, isiphathamandla seZEC kobulawayo.
Kobulawayo silama constituencies angu-12, kusho ukuthi ngelanga ngelanga kusiyafika kuze kuyefika mhla ka-30 kuyabe kulamakhithi angu-2 kwenye lenye i-constituency. Silama voter educators abayibaba director abantu to our registration centers, bayasebenzisa balama healers, kanti ke silabanye futhi ama partners ethu elizabona lawo encedisa ukuqoqa abantu bebasa kuma registration centers ngendawo ezijiyeneyo. Kuhle ngoba uya register any registration center, akutsho ukuthi nxa uhlala emagwegwe uzamelela kuphela ukuthi uyeregister emagwegwe. Lanxa ungazungena etown ubona ubhizi uthola kulelo lapho thole nje khona kule registration center, khona ungena khona lapho register ukuvota, hamba lesithupha sakho, singaba ngesezenge, singaba ngesephepha, singaba ngese ithiwa i-waiting pass elomfanekiso wakho, kumbe i-passport yakho esebenzayo. Konke lokho kuyasebenza, usuthwala le-proof of residence elebizo lakho. Nxa uthi kawulayo uyafika ku-registration center uthole u-commissioner of oath ozakuncedisa ngo-VR9 okuyi-affidavit. Asikhumbule nini ke zihlobo ukuthi affidavit nxa uyifila uyafunga ukuthi konke lokhu okubhale lapho kuliqiniso. Kungakho asikuqakathekisenini ukuthi siyekhuluma iqiniso phambi kwabana laba abasisiza njengama-commissioners of oath. Siyabonga.
Lo ngunkosikazi Sithembiso Khuphe, isiphathamandla seZEC wobulawayo, obekhuluma ecingweni le-Studio 7.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshesha.
Ezinye izakhamizi zeMadoho eMathebeleleni South zibikwa zehlulekile ukubhalisela ukuvota ngenxa yokuthi imitshina esetshenziswayo kulolu hlelo ayenelisi ukuthatha imfanekiso yeminwe yabo, ama-fingerprints, ngemva kwesimo sayo nxa besanda ukugola amacimbi, okuyikho abakwenzayo kulezi insuku. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umnumzana Edgar Ncube obeqhuba uhlelo lokukhuthaza abantu ukuthi bebhalisele ukuvota uthi uzibonele mathupha udubo olubhekane lezakhamizi.
Mina ngihlangane lakho ngesikhathi ngisemadobo South endaweni okuthiwa kuse St Joseph. Kulabantu abatsha sibili abangafika 3-4 ababelama-complications, but abanye bakhona bekwanisile ukuthi bagcine besenelisa ukuregister ngoba bagcine sebengani bageza kakhulu izandla zabo ngama-sanitizer. Otherwise sibili lokho kumqoka abantu izandla bezilimele kakhulu okokuthi umtshina ukusala ukuveza ama-fingerprints abo, usala ukuthi uread ama-fingerprints.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Gudakwashe Zulu oyisakhamuzi seMatobo Othi kuyadinga ukuthi uhlangotho lubona ngezokhetho lweZimbabwe Electoral Commission ZEC lukhangelisise emtshina yabo.
Yebo, ngempela kuliqiniso ngoba into eyenzakale kuward 7 eMatobo district ekuMatobo South constituency. Besicabanga ukuthi njengoba kusehlika njalo okwenza ukuthi bangalethe eminye imitshina eza detecta khonoku ngoba i-fingerprint phela ihlala ikhona ayicashi noma umuntu ungazatshone i-fingerprint iyaphuma kuphela. So besicela ukuthi ngani uhulumende uyayenza ngezinye indlela ngoba abantu nxa begona amacimbi bazama ukuthi baziphilise bakwazi ukuthi bayathengisa amacimbi angikhona lawo.
Umnumzana Rapson Non ongumqondisi we-ZEC ezansi emaNdebeleni uvumile ukuthi kulobunzima bokuthatha imifanekiso eminye elimeleyo kodwa wathi kule ndlela abasebenzisayo ukuze abantu bengalahlekelwa lithuba lokubhalisela ukuvota.
Ngiza kutshela ukuthi kithi ngezikhathi zonezi siba labantu abagola amacimbi iminwe iyalimala. Okukhona yikuthi iminwe yomuntu ogole amacimbi kumbe obamba izimento kumbe olimeleyo ezandleni zakhe isetshenzwa nzima, ayifanani leyomuntu ongabambanga lutho. So umtshina lwana uyasensa khonukhiyana. Into engifuna ukuthi ngibe ngicacise kuwe ngeyokuthi indaba leyo enjalo akutsho ukuthi umuntu akasaregist.
Uphinde wakhuthaza uZulu emaNdebeleni ukuthi athathe leli thuba ukuyabhalisela ukuvota ngobunengi.
Vuyani ngobunengi lizoregister, number yenu ikhule. Number ama-constituencies ethu amanye aphansi kakhulu, thathani ke lona leli thuba lizo engezelela amanamba enu libuye lizo register aphile ke amaconstituency akithi. So abantu bangazikhuphi kuko besithi bona kabakho ukusystem abalandaba banini lendaba ngoba yiyo ke into eza setshenziswa yona leyi ukulungisa lokuplana ilife yethu sonke ama-services esiwafunayo.
Ihlandla lesibili le-BVR lisungulwe mhlazi lithumi kulinyanga njalo luzagqitshwa linyanga iphela. Lolu hlelo luqhutshwa kusalungiselelwa ukuhlela kutsha izigaba leziqindi zokuvota i-delimitation exercise phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Kusenjalo inani labantu elihlaselwe ngumkhuhlane we-COVID-19 esabelweni sezansi emaNdebeleni liqongile kuliviki. Izansi emaNdebeleni bihamba phambili ngenani labantu ababanjwa lomkhuhlane kusukela ngolwesithathu. Abanye balaba ababanjwe lomkhuhlane izisebenzi zikahulumende ebezibuthene endaweni ezijiyeneyo zifundela ukubala abantu. Uhlelo lwe-census ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Ngesizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Ukraine lithi lizahlenga abesifazane, abantwana lasebeluphele edolobheni lalelo lizwe eMariupol lapho amabutho eRussia asezame ngamandla ukwenqabela lokho. Iziphathamandla zakulelo lizwe zithi akuthembisi ukuthi uncedo lokuphathisa abantu luzafinyelela kulelo dolobho lapho kulokhe kulabantu abafika izigidi eziyinkulungwane ezilikhulu, i-100,000. Isigaba se-Horn of Africa siphakathi kwesomiso esikhulu, njalo umanyano wamazwe omhlaba o-United Nations uthi abantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 20 million bengabulawa yindlala. Okwamanje ke ngilitshiye okwesikhatshana ezandleni zika-Chris Gande we-Studio 7.
Lingali tshona njani zulukandaba, siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra.
Udaba loliyana oludaba oluqondisileyo ngesivato sokuthi kambe labo bona abaphathisayo uyemtini phela kasikuthi owayeph sete isikhandi nguye kuphela ongayiorecognizwa namhlanje ukhulunywe kakhulu ngaye ngobana naye wahamba ngani engaphathanga lutho ubuqhawe bakhe kodwa-ke amaqhawe esingathi thina ngama-veteran yiwo khona laba abasekhaya ngobana babelandwa ngamadakudaku belandwe ngama-CIA special branch belandwe ngamasotha ibattalion kanye ara yeara belandwa layizitha abathengisi kwehlula babubhesela babakhona ilizwe lazo bayathathu sibe sithi ngama-war veteran sibe sehlukanisa-ke i-war veteran le-military war veteran military war veteran umuntu otrain trend personal once ukuphela sifake ibalelithi military then that means for to say military veteran umuntu owatrainayo wangena empini laba sebesiba ngama-war veteran u-war veteran umuntu ophunyuke ebunzimeni ngesikhathi sensisona lezi dasithi how we can define it nge-concept yangkhona siyiqedisise ukuthi khona lapha siyabe sisitshona
manje lithi kwenziweni
ke lokhana kuqondile ukuthi kube lokubalwa bevetwe bekhona ngalezi qintini zabo ukwenzela ukuthi izakhamizi zazazona zothi ukuthi lo wayengumkhathi for hayi lo hayi lidakudaku lo wayeku-r a r kwenze labo bantu bangaze bathola ithuba lokungena kulolu ngothi olukhona olubunjwayo nokuqinisa yona into kuthiwa yi-war veteran so sibone ngazani laphana uhulumenzi lo khona kathesi lo ubakhumbulile ngakho-ke sasiyikhalela ukuthi khona bephiwe imfanelo zabo kungabi ukuthi babalwa kuphela ukuthi bavuthwe bese bebelelwa benjalo njalo kungaqondani lesi khathi sokuthi khona hhayi lokho mvunga kwama-lecture nokwazi kodwa kukhanye ukuthi khona uhulumende ukhumbulile ukuthi hhayi iphidi kayilwanga ayiliwanga ngabantu babephethe isikhathi kuphela kodwa-ke bonke nje jikelele abaphatheka ngesikhathi sethu basala bekhona basila bengazenge beshe lanxa bamashikelwa zimpahla zabo
kodwa-ke nxa sikhangele lolu daba lungani solusetshenziswa ngesikhathi sokhetho kungakuyikho yini khono
hayi kungabe kuqondele kuphela lesikhathi sona leso ngoba kwakhulunywa kade lokhu kodwa-ke ngenxa umbhuqazwe lo owawuthiwa yi-covid uhlelo lolu lamiswa selukuya lunyeni oba kanyekanyekanyande ngenxa yokuthi khona kungelakubuthwana okwakukhona osokuhluthile abantu bathi hhayi ngono sibe lokuthila incineke i-covid kodwa-ke kude kolokhu kwakulokho kukhulunywa ngakho egudwini futhi uyiwa nje ebantwini kwasokuvunyelweni ngasensangale ukuthi khona hhayi kwamele ukuthi khona esikhumbule lapho
wona ama-war veterans belokhu bebaningi yini njengoba impi yenkululeko yayikhona kudala
ngoba wona ama-war veterans akhona kathesi nxa ngikhupha ikale lithi military veterans i-military veterans bona ngokwabo kathesi siyaphela ngemkhuhlane langokukhula all those things kodwa-ke labo ngabi labo sebefaka kuyona lolo hlangothi bayibona impi okunye uzathathela pha athathela khona ukwenza ukuthi imbali yethona liyana ingaze yaphela matyayana nje kodwa-ke ibe mbali yokuthi abanye abaseyo labo besale bevuselela belawula ngakho okusele kuphela ukuthi khona kwenziwe esiza kwenza ukuthi khona kuyefika ilizwi langikhona yikuthi i-military veterans bebe le-quarter system eya epharliamenti hhayi kuye epharliamenti ngokuvotelwa kwathi kodwa iyephalamenti ukwenzela ukuthi eza kuza ngena i-opposition kumbe kuyangena bani and so forth kodwa ba-ends and objectives of the armed bahlale enanzelelwe belawulwa ngakho kungaphelele emoyeni kugcina sokuthuthiwe
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami ngoChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
siyabonga Chris Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Memory Ncube. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Unkosazana Ncube ulilunga le Zimbabwe Community in South Africa okuyinhlanganiso elwela ilungelo loluntu. Kodwa kwezinye iziqephu zalingxoxo uyabe ekhuluma ezimele. Sicubungula isimo esikulelo lizwe kulandela udlakela olusanda ukuqhamuka oluqondiswe kwabokuza.
South Africa is also safe for thina Zimbabweans because of abantu abamoshayo kakhulu kulabantu abatshontshayo kulabantu ababulala abanye kulabantu belabaningi abayenza izinto eziphuma endleleni and into esuka ibe nzima ukuthi isikhathi esiningi kubanjwa kuthiwa amaZimbabweans umuntu ohleli eduze kwakho ucabangelano or kanjani awazi. The sad thing is, isikhathi esiningi uyathola ukuthi thina abantu siyabazi abantu abayenza lokhu kuganga. But ukuthi uthole umuntu ukuthi amveze umuntu amazi ukuthi lo muntu lisela or ahambe emapholiseni ayekhuluma ukuthi ubani ubani ohlala endaweni enje lisela. Abantu abakhulumi. But isikhathi esiningi umuntu uyabe kwazi ukuthi ubani lisela or uhambe waganga kuphi or ubesebenza kuphi wachetshontshile. But they don't expose those people and then ma izinto sezimoshakala wesi labantu aba-innocent sebefela into abangayazi. I-crime it happens everywhere and it's done by many people, but because amaZimbabweans angazi ngoba sibaningi kakhulu lakho futhi la eSouth Africa uthola ukuthi vele awusweli lapho ungasona okungaba le ndawo khona ukuthi kuthiwe umZimbabwean ubengekho endaweni enje. Abantu laba ababamba inkunzi izimota zemali lezi uyathola kulo mZimbabwean iyi-one yabo. So lathi amaZimbabweans sometimes I feel like maybe kumele siye sizikhuze ukuthi as much as singaba le freedom lena, I don't know if I can call it freedom in quotations, but kumele sizikhuze ukuthi sisemzini la. These people are doing us a favor, they are helping us ngokusivumela kwabo ukuthi sihlale lapha for this long. They are helping us ukuthi sikwanise ukugcina imuli zethu, sikwanise ukusebenzela abantu abethu, sikwanise ukuthi abantwana baye esikolo, sikwanise ukuthi sigcine abadala ekhaya and stuff like that. Manje nxa sesiyahlala simosha every day, at some point akula muntu ongakhathaliyo. Uthola ukuthi yikho sokulabo operation dudula because abasakwazi ukuthi labo beyenzeni. And mina for me personally what pains me is ukuthi even innocent Zimbabweans sebeyafela amacala abangawo.
Wena ngokwakho uqhuba njani umsebenzi khona ngapho? Kulula yini kumbe akusebenzeki kuhle labantu bakulelo lizwe?
Because akhona ama-South Africans azonda amaZimbabweans angithi, but akusibo bonke. Liqiniso lelo. Mina la engisebenza khona ngiyi-one umZimbabwean and then the rest ngama-South Africans and bamphethe kuhle, abalankinga lami. Siyaba nama-friction khona lokho njengendaba zomsebenzi, but okunye lokhu abala problem. So as much as kulaba support operation kidula, asibo bonke abasupport i-operation kidula. Mina personally I've always kept to myself. Angisimuntu lana ogcwele indawo yonke, ngihlele endlini, ngihlezi emsebenzini, ngizendlini, ngiyafunda amabhuku ami or ngiyechechi or ngiya kuma-meetings mangilama-meetings. So I think yiyo into esingenze ngaba ungakwanisa ukuthi ngi-avoid ukuba enkingeni eziningi too much. Enye yi-problem mina leyokuthi uthola sesintshakala umuntu akhohlwe nje ukuthi uyisivakashi lapha. Of course, ukhululekile, but uhlonipha emzini wabanikazi. Awusoze usuke emzini wabanikazi ufuna ukubusa. And yet baningi amanye ama foreign nationals abalapha eSouth Africa abayenza ukuganga. But because of that fact ukuthi indlela esebenze sisenza ngakhona la eSouth Africa ezamaZimbabweans, sebe sisenza ungani lapha kukithi. Thatheka lula ngento ezisifaka enkingeni futhi at the end of the day.
Kubonakala ingani abantu bengabuyela yini ekhaya?
Ekhaya kubuyeleke. Akukho lula ukuthi sifonge usuku uma sibuyele ekhaya. Ngiyafika ngiyenzeni? Ngizosebenza kuphi? Ngizosupporta ngani abazali bami? Izinto ezinjalo. Ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye amaZimbabweni, kule that thing yokuthi asilinde nini sifone. Maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango, maybe basi-extendele ama-permit or something like that. Asiko ready because there is nothing to go back to. to. There's no industries, there's no jobs, there's no money, there's just nothing. So manzukuma lapho engikhona ukuthola khona 50 rand or 100 rand ngelanga ngithi ngibuyele ekhaya lapho engasoze ngithole khona i 50 rand le ngiyabe ngisithi ngiyenzani ngizosurvive kanjani khona lekhaya.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Memories Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
VOA News via remote. I'm Laurel Bowman. Ukrainian and British officials say Russian troops continue to press their offensive in the eastern Donbas region in an attempt to fully seize Ukraine's industrial heartland, but have made little headway as fierce